VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 17 Mbimbitho 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland.
Ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi bafike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frimathina ehluleka ukuyafika khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esephule uhambo lwakhe ukuze aphenduke ekhaya okule ngozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai. Kwezamasiko lamhlanje sixoxa ngodaba lwezinkondlo ezinye osekuthiwa zivusa abafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu elilesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland. Abazinkulungwane ezimbalwa babikwa bengaziwa ukuthi bangapi. Abanye babikwa besinde ngokukhwela phezu kwezindlu kumbe ezintabeni lapho abangafinyelelwa khona ngamanzi asekhukhule amabholoho awisa lezihlahla lezakhiwo. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa esithi usephule uhambo lwakhe olwe Abu Dhabi ukuze aphenduke ekhaya. Sixoxele siphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe Civil Protection Unit unkosazana Sibusisiwe Ndlovu oke wayafika eManicaland ukuyabona umonakalo odalwe ngucyclone Idai.
Isiphepho lesi sidale umonakalo omkhulu ikakhulu ekuthini ukuthi kwezinye indawo amanzi amunye kakhulu ukuthi intatyana sezingani ziyadilika lokuthi abantu bavaleliwe ngemfula egcweleyo bamanzi agcweleyo ama-floods lokulimala lokuthathwa ngamanzi lokudilika kwezindlu. Umonakalo wangikhona ube mkhulu kokuthi sesilaloko okuthiwa khona yi-state of disaster endaweni zonke lapho kube lo monakalo wesiphepho u-Idai.
Ye, okokuthi inani lalabo abafileyo lingedlula kakhulu yini lelo esesilizwile le-31?
Akukaqedisiswa ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi bafike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frimathina ehluleka ukuyafika khona. Ngenxa yokuthi amayeza abe phansi lezulu liyana khona kusezintabeni.
Sizwa kuthiwa bakhona abaphezu kwezindlu laphezu kwezintaba, libabonile yini?
Hayi, asibabonanga kodwa abaningi bakhona kade basiyanelisa ukutshaya amafoni bekhuluma ukuthi bangaphi. Sabakhuthaza ukuthi bazame ukucathama baziphathise ngendlela abangayikwanisa kuze kufike lesi sikhathi abangahlengwa khona.
Manje ngokuzwa kwenu abomkhathi bathi kuzaba ngcono nini?
Bekukhanye ngani bakhangelela ukuthi kungadeda siya phambili kodwa kutsho ukuthi sesizabona ngokudeda kwakhona ngoba kwesinye isikhathi kuyacatshangelwa ukuthi izinto sezisiba ngcono kodwa zisuke zibe nzima njalo.
Amasotsha wona-ke awakafiki ukuthi aphathise?
Ngingathi nje iy'ngatsha zikahulumende zonke ziyaphathisa, loba ngamasotsha, loba ngamapholisa, loba nje izisebenzi ezilobungcishi obuthiyeneyo, bonke nje abakahulumende bayaphathisa. Labanye abangekho kuhulumende abasebenzela ama-NGOs labo bayaphathisa.
Manje lina lifike njani njengoba imigwaqo yakhona ingahambeki?
njengoba ngisitsho nje ukuthi kwezinye indawo sanelisa kuphela ukukhuluma labo ngamafoni, ezinye indawo sanelisa ukubona ukuthi indawo yangkhona ingabi yini kanjani ngalokho okuthiwa ngokwe-satellite. Sanelisa ukubona indawo sikhatshana lanxa singaze singabonanga okukhanya kuhle, kodwa siyabona nje ukuthi indawo yangkhona ingabi njani.
Alo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Ndlovu, isiphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe-Civil Protection Unit, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje iqula labaphathintambo bakahulumende abane, umnumzana July Moyo, Parents Shiri, Joel Biggi Matiza, lonkosikazi Sekesayi nje Zeza, baphendukile endleleni bezama ukuyafinyelela eManikalende ukuzibonela ukuthi umumo unjani. Imota kade zithwele abaphathintambo laba zibikwa zibhajiwe edakeni kabili okubangele ukuthi baphenduke eHarare. Lokhu kwenzakala uZulu esola uhulumende lomongameli Mnangagwa ngokungalungiselelanga ingozi le lanxa bezomkhathi bakhulume ngayo kusukela ngenyanga edluleyo. Umnangagwa ubika esebenzise indizamtshina yokweboleka ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngehola linye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kanakekeli uZulu ngesikhathi sobunzima esifana lasonesi.
Umongameli uphume phandle kwelizwe evele sazi ukuthi kule cyclone. Yikho-ke sokuzinhloni nje ukuthi aphenduke kathesi, kodwa-ke ephuma phandle kwelizwe akulanto ebambekayo ashiye elungisile ukuthi uncediswe abantu bangashabalali kule cyclone. Abantu abaningi sebelahlekelwe imiphefumulo yakhe, yena ephuma esiyavakasha kwele-Dubai.
Ye, siyabona ukubana njalo bakhona abaphathintambo asebehambile khona ngale ukuthi beyozibonela ngawabo amehlo. Ungathini ngalokho?
Izenzo kungemazwi, zokumele bayenze basebenze babone ukuthi kuyavikeleka impilo zabantu. Ukuhamba bekhangela kodwa kungelandlela yokunceda abantu kakusizi lutho. Kufana nje le nto engancediyo, bekumele babe nendlela yokuthi baseve imphefumulo yabantu, hatshi kuyakhangela ngamehlo nje.
Sike sezwa ukubana ibandla lenu lalo lithi liyaphathisa amalunga aceliwe ukuthi aphathise, kuhamba njani khona?
Njengebandla labantu, ibandlakeli nqineka kakhulu ngempilo zabantu, sivumelene ukuthi sincedise amalunga ethu ayenze lokho kuthiwa ama-donation, umpahla abangabe lazo kumbe imali kumbe kuyini wancedisa abantu laba kabehlelwe ingozi be-cyclone.
Alo-ke kumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe elizweni laphandle zisukumele phezulu ekuphathiseni abehlelwe ingozi yezulu leli ucyclone Idai. Kule ndlela ezimbalwa ezobulembu be-inthanethi ezisetshenziswayo ukubuthelela imali yokuphathisa. Omunye obuthelela uncedo lokuphathisa abawelwe ingozi le ngumnumzana Zenzele Ndebele owenhlanganiso yeSite. Sixoxelayo ukuze sizwe ukuthi ihamba njani imizamo yakhe.
Ye, abantu bayaphathisa sibili okumangalisayo ngendlela lami engiyike kade ngingayikhangelelanga. Ilanga lonke namuhla bentobha izinto ebantwini lapha, izigqoko, amanzi, amahewu, ama-gloves okusebenzisa, ingubo, into zonke ezinjalo. So ya, kuyahamba sibili.
Manje kuzahamba nini khonale ebantwini bona labo abadinga uncedo?
Kanye lokuthi kusasa sikhole kokugcina then ngonye Tuesday sizakuhambisa eHarare-ke e-Mission Miracles, lapho-ke esikhayelele ukuthi bona bazawe le mota eyabe sisuka khonapho isiya khona ngale kulabo abadinga uncedo.
Abaphathisa kakhulu ngabantu abanjani?
Hayi wonke umuntu nje kulabo dokotela, kulabo nurse, kulabo teacher, kulabantu be church, kulabantwana besikolo and ordinary nje citizens. So it just cuts across, you know, even the umuntu wonke umuntu odibekela la yakutshela ukuthi hayi mnganami nende 2 kg yempupu yike ngicabanga ukuhambisa onto esicathulo sami lesi ubanike. So it's just everyone, akula ngingathi kumbe a particular group of people, wonke umuntu nje uyancedisa ngalokho alakho.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele oyinhlanganiso yesite obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Okwamanje ke sengilichiya lo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingu Mike Hobe. Lamhla kuhlelo sixoxa lo mnumzana uOwen Mthobi Moyo, yena ongumlobi ongisakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy. Masambeni kuye siyezwa okunenge. Owen, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha ba 4. Welcome.
Hayi, lathi siyabonga kakhulu ukwamukelwa ehlelweni olwabatsha.
Hayi, siyathaba ukuba lawe. The Power Anger Over Joy, isihloko lesi sikhuluma ngani?
Alright, The Power Anger Over Joy. The Power Anger Over Joy isihloko esi njengomuntu oyabe eqamba izinto afakela phansi, The Power Anger Over Joy. So laphana siqambile amandla lokuzonda lokuthaba. Then nxa siphelele sana sithi The Power Anger Over Joy, bese kubuyi subtitle engijali ukuyibiza ngokuthi PowerPoint title yethu yona In the Valley of Dual Identities. Kuthe power kutsho ukuthi amandla njengabantu, njengomphakathi, siwazisise ngendlela eyinye okungamelanga siwazisise ngawo, kodwa kule ndlela efakwe libhuku okumele sinjani sizwisise ngayo. Lakhonokho sikubiza ngamandla, ibhuku liyakuchaza ukuthi hhayi akumelanga sinjani sikubize ngani ngamandla. Nxa liqhube kanjalo libe seliveza sobala ukuthi ukuzonda nokuthaba umuntu engakusebenzisa njani ukuthi kumncede empilweni yakhe ukuze abe nguye isiqu sakhe, ubunguye bakhe.
Awungitsheleke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuloba ugwalo lolu, njalo bekunzima na?
Bekunzima kakhulu ukuthi ngilobe ugwalo lolu. Ngithethe almost 1 year and some months ukuthi ngize ngiqede ukulubhala, ngoba obekufunakala kakhulu ekufundeni kwamanje ekhokhathana ngisezingeni eliphezulu kwezemfundo, ngisezingeni nje eli-A-level. So ngaleso sizathu, nxa umuntu ongaqeqetshanga ngalolo hlobo ebhala ibhuku eliyabe lijolile emcabangweni kangako, kuyabe kudinga ukuthi kwesinye isikhathi nxa ulibhala ukuphuma ubhodabhoda ubethwe ngumoya ikhanda, kuye futhi uhlale phansi unjani ulilobe again izinto kade zisenqabele ukuthi kade lungagcina liphumile. Lolu gwalo bekuziningi kakhulu, okuhlanganisela lele ndaba zemali ukuthi lube solingani, lube solisiba khona ebantwini lupublishe.
Ukhangela ukuthi uzabe ufundisa uZulu izinto ezinjani ngogwalo lolo?
Okay, ngikhangelela ukuthi ngifundise uZulu ngendaba eziphathelane lokuthi sizwisise kangaka ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini kalamandla, kodwa umphakathi wo olamandla. Ingqondo esilayo njengomphakathi ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini nguye olamandla, ikanti-ke kayisuye olamandla, aba umphakathi yiwo onjani olamandla, ngoba yiwo umphakathi omenze waba yini, omenze waba ngumphathi wogatsha oluthize lowo muntu.
Umuntu nxa esithi hayi ugwalo lolu ngiyalufuna, ngibe la yephi?
Kwabasemazweni iyatholakala kakhulu ku-Amazon, bayatypa The Power Coma Anger Over Joy. Ababe bekhona lapha bangakwanisa ukuxhumana lami kufacebook page yami uOwen Mthobi, ukwenzela ukuthi bathole ugwalo nxa befuna ukuthola. So bangagcina imali eyabe engange $30.
Ayi siyakuzwa umbuzo wami ugcina bafo uphathelane ngendaba yeChineyo njengelizwe sanda ukulahlekelwa liqhawe umnumzana uCharles Mungoshi yena owaloba ingwalo ezinenge ezichineyo njengomuntu ongisakhulayo ongumlobi awungitshela ukuthi imbali kamnumzana uMungoshi isho ukuthini kuwe.
Okay, Charles Mungoshi was a spectacular writer. So ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi ilizwe lona ngokwalo kumele lizwisise kangaka ukuthi ukubhala kuyindlela yokuchiyela igeneration ezayo uzalo oluzayo imbali elingasoze lachitha emhlabeni.
Owen Mthobi Moyo umlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Hangover Joy. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo Owen.
Hayi sibongile kakhulu.
Mthwakazo muhle kwanele kwalamuhla. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3. Asidibaneni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Hayi isikhathi 2 sekumele ngilishiye. Mthwakazo muhle. Bye bye.
Okwamanje sesisiya ku Gibbs Dube.
Sengana masikwa
we senziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhangela inkonzo zesiKristu okuthiwa ke kulezinye ezivusa abantu abafileyo kuzobuya labanye ke abangazani babhadalisa abantu imali enengi okumangalisayo nginenhlanhla ngoba ngilompostoli uMidian Dube kuzobuya ke lo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ikhona ngale ke kwele Israel ubaba uDube ukwele South Africa. Yes, kaze ngompostoli. Mpostoli, kono ukuthi abantu sibavuswa ku 1010. Kambe uhamba njani kona?
Uyabona Dube kokuqala kumele ngithi mina okuqakathekileyo ukuthi umuntu umele abizwe nguNkulunkulu emsebenzini. Okwesibili ukuthi umfundisi umele abekwazi ukuthi ubizelweni okunjengokuthumayela izwi njengoba linjalo. Okunengi lokhu osokusenziwa ngabantu okunye kwakhona ngokuzidingela udumo lokudinga abantu, kanti udumo asilomuntu ngolukaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibuyele kuMateyu 6:33. Athi fundani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, bese kuthi ezinye zonke lezi zinto ziya kwakhelwa khona. Uhlupho esesilalo asibafundisi kuphela abantu kabasayi enkonzweni ukuyadinga umlilo. Kabasayi kuyakhonza, kabasadinga ubudlelwano loNkulunkulu. Kodwa abantu sebedinga izimanga, sebedinga inotho, sebedinga izimota, sebedinga imitshato. Nxa ke sebe-desperate sebenjalo, bakhona abazibizileyo abazaze bavuse labantu abafileyo bengafanga.
Yeah, konapho ke siyakuzwa mfundisi Mabhebhe natuta.
Zabu Dube, mina into engizayitsho njengomuntu osela e-Israel close to 2 years ngila. Mina ngibona ngathi amasiko ethu abantu kasibuyele emasikweni ethu ngendlela engibona abantu be-Israel besenza amasiko abo. Babu Dube, kunje mina ngesikhathi ngikhula bekulendelele bekucela izulu. Bekusenzwana izulu line beyingekho yonke le mikhuhlane ekhona manje. Indlala ibingekho ngendlela eseyikhona manje. So mina into engayitsho baba uDube angilwisani labantu abasontayo abasonte. Kodwa into engiyithoyo mina isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayabuyela emasikweni abayesenzwa ngabo khokho bethu labokhulu bethu. Ngoba ngibona ngathi yikho lapha esaphambuka khona. Right now mina mangithi ngiyakhangela indlela esesiphila ngayo. Noma sisithi uJesu, uJesu ngukhulu wabanye abantu, ngukhokho wabanye abantu, lidlozi labanye abantu, asodlozi lethu. Uyakwazi kunje lapha eIsrayeli bale dlozi okuthiwa nguMoshe abadlali ngalo. Lapha mangabe kuthiwa bekulinyiwe isizini yokulima iphelile baba uDube bayaqala ukuthi kuyavunwa. Bala masiko abawenzayo kuyathathwa ukudla kuyayenzwa amasiko abo njengathi indlela esasisenza ngayo ukuthi kwakuhamba kuthathwe lapha lalapha lalapha emasimini kuthiwe abantu abalethe konke ukudla. Isintu sonsiyana thina esasisenza yiso abasenzayo la kodwa thina asisasenza. Thina abantu abalethe iBhayibheli eAfrika basenza sakholwa ukuthi thina okhokho bethu yintwembi ma ukholelwe emadlozeni yintwembi kodwa bona abanikazi bakhona mabebhoda ngale bona basakholwa emadlozini abo
siyasebenzela siyakuzwa khona bothi siphisa umfundisi mfundisi uyazizwela lapha sibili umabhebhe ngani uyajinga sibili
hayi umabhebhe unelungelo njengomuntu futhi ukholo lwakhe akunamuntu ongalutshalenja engingakujodibe yukuthi i-Afrika vele lapho kuqale khona ukuguquka izinto yikuthi singene kwidemokrasi idemokrasi ithi constitutionally umuntu lo muntu ulelungelo lokukhonza lokho afuna ukukukhona so mna engingakutsho yukuthi laba babona amadlozi esebenza eyu amela khonza kabakhonze wona kodwa khonzikhetha ukukhetha unkulunkulu belalela izwi ebhayibhilini kabakhonze lona ngeqiniso ngoba ibhayibhili lithi uNkulunkulu ungumoya labo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngeqiniso langomoya
sizaqhubeka ngodaba lolungu ngeviki ezayo silobaba uApostle Midian Dube yena okhona ngale ke eJohannesburg njalo lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe incwadi kwezamasiko esintu ukhona ngale eTel Aviv eIsrael woluvalelisayo kumthembo sithemba uGibbs Dube lelale
kangele zinyezis ziyawagcina masiko kangele amanyama bayawagcina masiko
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sengelichiya lo Ntungameli Nkomo
Yekudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo la amahlebezula abukileyo lalaleleyo
usiphatheleni lamhlanje
Ngitheke sikhumbuzane ngelizwi esilithola encwadini kaJona esetestamenteni elidala indima yokuqala siya kwesine kodwa abalesikhathi bangayibala yonke nje le ndaba ngoba indaba ekhwabithekayo ekhuluma ngoJona indodana kaAmithayi ethunywa nguNkulunkulu ukubana ayeshumayela ilizwi eninize ngobana ubuze ninize sase bufikile ebusweni kaNkulunkulu uJona ke yena kuthiwa wasuka lapho wehlela waya eJopha wabamba umkhumbi athi oya owawusiya eNinive lapho wayethunywe khona waqonda eTarshish inkulumo yethu ke namhlanje ithi baningi abantu okumele benze izinto abazizwayo bezitshelwa nguNkulunkulu ngomphakathi kodwa bona babe ngamahlongandlela baphulele izigodo endlebeni bazenzele wentando yabo nangu uJona indodana kaAmithayi ilizwi liyamtshela kuhle lithi kaye eNiniva ngoba naye eNiniva kwabonakele kwakunezinto ezazifuna yena Jona ubana ebatshela labo bantu ukuthi balungise izindlela zabo uJona nangu uqonda eTarshish sizwake kuthiwa phakathi kohambo lwakhe esiya khona eTarshish yakhe kwafika inkalakatha yesiphepho elwandle kwangathi isikebhe sizadabuka phakathi lalaba ayihamba labo bacile olwandle zihlobo zenkosi ezithandekileyo baningi abantu abafaka abanye abantu enkathazweni ngezinto ongabalanga babe phakathi kwayo uJona wawumela ayeNiniva yena wayeTarshish baningi abantu abathiya indlela eyiyo efunwa uNkulunkulu baqonde le indlela ethandwazinhliziyo zabo umkhumbi wapho sewadabuka phakathi kwababehamba naye uJona bathatha impahla balahlela elwandle bethi mhlawumbe bazancedakala umkhumbi ube lula ungazowacwila izikhathi eziningi-ke baningi abantu abathi bangangena enkingeni iminwe yabo ikhombe abanye abantu bangazikhakeli bona ukuthi bayini uJona kuthi wafiqakala elele esefake abantu engozini enkulu kakhulu balakha impahla eligugu edulayo kanti indaba yokuzunguzeka komkhumbi ngoJona imuli yakho iyazunguzeka engxenyenxa yakho uyakwazi lapho umele kuye khona wena ubangela abantu inkathazo uJona wayelele baze bamvusa bathi kathi ningalala awubona ukuthi siyanyamalala siyaphela laphana lathi bazalwane benkosi ethandekileyo sifaka abantu enkingeni ngokungalandeli iziqondo omele sizenze iintliziyo zethu kazikho eninimva labo omele selungisa khona okonakeleyo siqondise okugobileyo iintliziyo zethu setarishishi etarishishi labo esiqali kule njabulo khona esiqali kule zinto ezinhle esicabanga ukuthi singacatsha khona soze basibone kodwa unkulunkulu uyakulandela ungaze uye ngapho uyakubona lapho khona ungaze ubone kusiba nezimbungumbungu leziphepha empilweni yakho vuka ukhangele engxenye uyihambelwe eTharishishi wena umele uye eNiniva zihlobo zenkosi ezithandekileyo inkosi ekuthula isilondoloze isivule amehlo singafaki abantu enkingeni ngokwenza kwethu sivuke ebuthongweni wagcina sibi Jona yini embangela lokhu ngibambeni lingiphosele elwandle lapha aginywa khona inhlanzi yami kukhafula eNiniva vuka ebuthongweni bakuphosele elwandle uNkulunkulu uyawugama uyethola ukuthula elinye nkosi ekuthula ibela sonke isigcino sikhela manje zobona phakade
akuyiphethe mfundisi
asikhuleke uNkulunkulu olungileyo siyacela siyaloyisa siyafisa usitshengise indlela umele sihambe ngayo singayi eTharishishi siye eNiniva ngoba nasilo msebenzi ngamunye ngamunye omele siwenzele imuli zethu siwenzele umphakathi wethu ngokubahambela eNiniva nxa kulobubi siye buqondisa lobo bubi sihole umoya oyingcwele amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga nkomo lababukeli labalaleli inkosi ekuthula ilondolo isigcino sokuzobongaphakathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Makadunyiswe uJesu ingoma kaLorraine Maplanka isigqubela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo ekuseni ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.